Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 20 kuNcwabakazi 2023 uKim Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ihambe yecholocho. Abantu wathi hayi ngena mfana. Niwonile amapolisa ngale enkayi. Amapolisa wathi hayi ngena ujaha.
Umnumzana nesenjamisa uthi abantu elizweni lokhu ejikelele bathi kumele angene esikhundleni sikamongameli.
Abantu besazi ukukhathwa before election. So kuthi after that kuba umuntu angase continue ngamapolisi akhe abantu bazakhathwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uZulu uthakazelela umongameli Emmerson Mnangagwa abazamvotela ngolwesithathu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo uMnumzana Nelson Tshambisa uthi kumele kuvuselelwe ubuntu bukamoyi uJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo. Wayefisa ukuthi abantu eZimbabwe babambane njalo ilizwe lithakazelelwe ngumuntu wonke. Kubika uEzra Jesus Banda.
Uthamisa wethule amazwi la namhla eWest City Stadium ngobulawayo emhlanganweni omkhulu webandla leCitizen Coalition for Change okukhankasela ukhetho oluza kwenziwa kunsukwana ezilandelayo. Uthamisa ucele abantu ukuthi bamvotele labanye bakhe esithi lokhu kuza kwenza ukuba alungise ilizwe ngendlela ayifunwa nguNkomo oyesaziwa ngokuthi ngufather Zimbabwe.
We want to restore the dream of ubaba Joshua Nkomo. Ubaba Joshua Nkomo is the only leader I saw with a liberation ideal, liberation idea, and liberation dream to unite the people of Zimbabwe. He is the founder of the For Everyone mantra, For Everyone philosophy. Umdala wethu, umdala welizwe. I am going to stand on the shoulders of Ubaba Nkomo to unite the country, to move the country forward, to heal the past wounds, and to make sure that we are one.
Uthamisa uthe kulobandlululo olumangalisayo eZimbabwe okugcindezelwa amandebele kamzilikazi kamachobana abalesikhundla ezingatholutho kohulumende lakumakampani elizwe uthi uza kumisa konke lokhu engakhethwa nguZulu ngolwesithathu.
They are non-Ndebele people or Ndebele citizens who are occupying senior positions in government. For the first time we'll have police commissioner, we'll have even an army commander who is Ndebele because we want to unite our country. We want people to be brought together and to move together. We'll move from tokenism. I don't want people of Matabele to continue being told that you belong to the vice president of the nation.
Uphinde wathuza lumsa okuningi okuhlupha abantu eZimbabwe okugoqela kuselakala kwemisebenzi, ukubhidla kwezibhedlela, ubukhohlakali lokunye. Uthe uhulumende wakhe uza kwenza kube leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa njalo uzawekela ukudinga abasekeli beziphathamandla lezi.
This young leader is going to remember Matabele land. This young leader is going to move Matabele land forward.
Uthe kuzalungiswa njalo udaba lwezabelo oza kwenza uba ahlale kobulawayo leHarare. Ugcizelele esithi uzalungisa umnotho osugugudeka okwethusayo ezemfundo lokuhlupha amapholisa namasosha athi alile uvotele ebandla leZANU-PF kukhethwe nama-postal balloting.
Ngihambe yecholocho abantu bathi hayi ngena mfana. Niwonile amapholisa ngale enkayi, amapholisa athi hayi ngena ujaha. Nihambe barracks, inoeliwele in barracks, amasoja etu aja hai, aumdala, ngena mvana. Angazukuti kwa napo, wando ulawane uti. Angizu utini.
Omunye wabahambe emhlanganweni lo ngumnumzana Dumisane Nyongolo Nkomo, yena ufuna ukuba ngukhansela ka-Ward 5, ngumntana omnye wabakaJoshua Mqabuko Nkomo.
okokuqala yikubisela ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo ubulawayo ohlanzekileyo nxa sikhangela nje ubulawayo usengcolile ngasaqedakayo nxa sikhangela kubulawayo sibili izithengi sezafa izakhiwo sezafa imigwaqo izibane ama-street lights
omunye njalo umnumzana promise mkhononzi okubandla le-triple c laye utsho ukuthi ke sebenqobile
labazazama ukucina njengeminyaka yonke kodwa nathi silayo imizamo esiyenzileyo ukumekashure ukuthi ukucina kwabo akusoze kukhuphe lutho
ibandla lezanupf namhla beliqhuba imihlangano etshiyene ezindlini zabantu njalo likhangelelwe ukuba lizakwenza imihlangano ntambama ebizwa ngokuthi ngamapungwe ezabelweni ezitshiyeneyo umnumzana richard moyo umphathi ntambo wesabelo semathenan north uthi baqhuba kahle imikhankaso yabo ngoba uzulu uthakazelela okungenziwa umnankagwane ngavotelwa mhlaka 23 ngcwabakazi
abantu vele before bengakasivoteli mazaza kakhulu kuyami iprovince abantu batholile imisebenzi like kwa-ewanti kwi-unit 7 and 8 kuqathwa abantwana abaningi kakhulukade besebenza lapha kakhulu edamu katesilake gwayishangane kula bantwana abaningi abaqhathiweyo kuma-mines ematinothisesi le mine enkulu eyi-one ekorean eyayiqhathwa abantwana abaningi but kathese kula more than 10 or 8 new companies esezibuyile ku-coal mining ukuqashwa abantwana abaningi kakhulu so in terms of imisebenzi anala ama-investors njengobana imantla kapresident ukuthi weare open for business kula ma-companies amaningi asevula elizweneni ama-factory amaningi kobobulawayo seqalisa ukuvulwa ama-factory avalwa kudala imisebenzi abantu sebeqasha ukuqashwa before elections so kutho ukuthi after that uba umnankakhe continua ngama-policies akhe abantu bazaqhashwa abaningi abantwana bazathola imisebenzi
umoya uthi bazalungisa okuningi okufiswa nguzulu abantu bengavotela ngakwa amakhansila labafisa ukungena udala lephalamende bekubandla leZANU PF
kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe iyamkhampenela uyakwazi ukuthi izinto ezinika abantu abethenga ama-groceries out of the country but kathesa ama-groceries 90% of ama-groceries ama-basic commodities ngayenziwa khona apha elizweni ukuthi umuntu abe sekhwezi iphahla lezokuzondisa nje kuphela abantu ukuthi behlamukele uhulumende pas otherwise uhulumende into zakhe zonke zihlelekile
amabandla ambalwa azancisa kukhetho olukhulu oluzayo ukuthi abalitshumi lanye 11 bafisa ukungena esikhundleni sikamongameli ibandla le-triple c lizakwenza umhlangano walo omkhulu kusasa eHarare okugqiba umkhankaso wokhetho lolu imela yesitho 7 ngobulawayo igama lami u-Ezra Jesus Banda
uzulu uzakhetha umnumzana Nelson Chamisa kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa na ake sizwe ingxoxo esiyenze lo nkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okubandla le-CCC lo mnumzana Joseph Juma okudale le-ZANU PF Central Committee
ungabo uNelson Chamisa silaye useredi ukuyahlohla enguqunileyo kodwa selimbamba izandla ngokuthi nalivotise amapolisa liwavotise amapolisa ngeagensi ethengeko
golite
wakabona ulozen yabona kwakuwilliam gay kumbe kuwilfin gay owakhuthi ibhora emi-right phambi kwegobhora ukuthi kwamele it was easier to score than to miss wakhuda yikho kuzenzwa kubaba uChamisa bamlotsha bantuboni
hayi uChamisa akakwenza ukuthi akute golithi uChamisa lijaha uChamisa lijongosi asigijimeli lalijongosi siphumuzeni okhulu mina vele ekhaya kimi okhulu abasenzile ukuthi obahlala phansi baphekele itiye badla ipentsheni akakuhlohle uChamisa kwesikulindele kutshintsha impilo zethu thina esisabancane sabantwana abancane i-future yethu is very bleak our children's future is very bleak and we hope ukuthi ubaba uNelson Chamisa uzakwenza konke kukhanya
aha mina kuya ngethuso kwaba uChamisa ngoba ngendlela amamlotsha asexotshe ngayo wonke umuntu ade around him from isikhathi sikatswakira laphana sesele longabantu okunuka uchago emakhaleni mina bona ngathi angaba le-state power sizathola nzima ngomkhokheli wenisure ngoba nxaka umuntu ele-democracy
very perpetual incumbency golide yesilwa layo i-perpetual incumbency yilo esilwa layo i-perpetual incumbency want to be the incumbent all the time let people rest to arrest sikhona upithi bazaba ngama-advisor bethu sabe sibabuza ukuthi lapha bithi senzenjani ba-right bahlale phansi ke kuphakama omamlotshwa like libone okunye okuthiyeneyo ukuthi kusebenza njani bakugolide
ngabe nguwe bamlotshwa omayo uthi ngoba ngupresident hayi lapho lamba izawuthi hayi sembona sizibhatalauthi amisa bantu yafana
uzamvotela Gwelide. Wena Thembu uthi ngemva kwaba uchamisa umamlochi ukhona vote uqinile Gwelide ungesabi ngitsho nabantu bakho vele bayavota beqinile ukuthi umamlochi ukhona.
Leyingalibhasi ngelamabreki kwaba sesemehlweni le ingazingeni izihlahla
lezilela vele vele sisezihlahleni sikhuluma nje Gwelide sezihlahleni ngenu le sithwale senzima ake litshintsheni ke sibone ukuthi ujaha usiphathe omamlotsha naba basiphatheleni ke sibone ukuhlukahlukeneyo even if kusiye empini Gwelide akunakholapho yabamaxhegu ukholapho abantu abancane ukuthi baye kulwimpi. This is a war and this is a generational war that we need to fight. We need to win this for our children. Our children deserve a better future. Umama engavuka laphalele khona Gwelide ame ngenyawo ukuma swanga yethu nonhlanhla wenzani sengivotela uED. UED uyangikweleda ungikweleda ukhathazile walahla ngesikhathi seguground lokho esimfuna lakhathiya sithambo lakhe selifuna silingcwabe njengemuli. You cannot tell me anything that is besides that ukuthi ngiqala ukukhuluma ngoED akubuye ukhathazile lapha beko.
Lapha lizwe unkosazana nonhlanhla mlotshwa kubandla lesicc lo mnumzana Joseph Juma akudale lezano PF Central Committee. Siba mangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthusizi omkhulu esabelweni seGeorgia khonapha kwele Melika uthi ukhangelele ukuthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump uza kuya entolongweni yakuleyo ndawo enkulu ngolwesine kumbe ngolwesihlanu kulandela ukwetheswa kwakhe amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho ngomnyaka ka-2020. Abanye bakhe bafika phosi amajuma amabili 18 labo bakhangelwe njalo ukuba bazazinikela kuleyo ntilongo. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba liyanda inani lababulewe ngumlilo eHawaii. Kubikwa ukuba sebesedlula kancane ikhulu lethumi 114. Umongameli Joseph Biden ukhangelwe ukuthi uzakwathelelela isihlenge lesi ukuyakhalela abafelwe izihlobo labangane. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lamhla sixoxa lomnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngokuqakatheka kosuku lokunanza umzilikazi kaMajobana.
Ele wazi ukuthi umzilikazi nguyena muntu owabumba wavisa lesi sizwe esithi ngaseNdebele. Kumele sikwazi njalo ukuthi ngiye nje nxa sikhuluma ulimi kwisiZulu njengoba akukhonale njalo lami ngisasizwana kuye kuye nake samphathisayo lolo limi lukho nxa ukhangela abanye abobomalawi abobomozambique abasezambia abakhonale lapho esasuka khona awulithi babavalekela nake banasilela ngakuthi ukhumbula kuqakathekile kuyikuba bonga ngomsebenzi abawenzayo.
Kuyini okunye ongathi kuyaqakathekiswa lapha kwabanyandi
ngaphandle kokuthi isikhumbuzo esiqakathekileyo luyakhumbuza abantu ivunulo zabo ngolimi lwabo ngakho-ke uba ngumkhosi oyivuselezi lo lokusipha umdladla ukuthi engisi abanye sebesithi bayakhosa kubaphe intshukuntu kubaphe ukuvusisela ukuvela ukuthi balondoloze amfa abawatshilwayo ama akhona yiso isintu yiso isiNdebele yibo ubuNdebele. Ngakho-ke nalokho kuqakathekile ncali kubantu ukuthi liziqhesa lapho elisila khona kanti-ke zona njalo impawu zenu akusizwe esilampawu kumele sikhumbuzane ngazo lezo zimpawu.
Namhla besilo mnumzana Bhatisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senana masiva we
senzi we manje
la baba mkhulu babelo bola
Wo manje sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukame nenkomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ilizwi yelethwela namhlanje selithola encwadini ngokuluba kukaLuka isahluko sechumi lesithupha indima yokuqala lesibili Luke chapter 16, verse 1, no verse 2. Kufundeka kanje verse 1. Waze kukhuluma nakubafundi bakhe ethi kwakukhona umuntu othile oyisicebi, wayengumphathi yena wamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? Landa ngobuphathi bakho ngokuba ungebe usaba umphathi. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Indoda le enguJesu yayifundisa ngendlela ezijineyo enye indlela kwakuwulandisela abantu indaba ezasala ihlezi emakhanda abo buze bangayikhohlwa uJesu wayekhuluma eshumayela ngezinto ezibambekayo kulabo abazimisele ababezimisele ukuthi bezwe ukuthi uthini njengoba lanamhlanje basethe khona abangabambisisiyo ukuthi uJesu wayesithini. Lapha uJesu uthi wakhuluma labafundi bakhe ngendatshana emfitshane ukuthi kwakule ndoda wayenothile kakhulu. Ngakho nxa ulolutho olalo uyadinga omunye ubana awuncedise ekukhangeleni inotho yakho leyo. Indoda leyo enothile yakhangela yabuka yalalela yazahlangana lelizwi elalisithi lona lo umphathi ayemqhashile ukhanya wayengenzi kuhle. Umbuzo wasusithi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na? UNkulunkulu izikhathi eziningi uyakhuluma kithi, akhulume kithi ngomzwangedwa, akhulume kithi ngengqondo esilazo, akhulume kithi ngesikubonayo, akhulume kithi ngesikuzwayo. Ngoba yena uqobo lwakhe angazake ehle ezulwini azokuma phambi kwakho, uza khuluma lawe ngendlela eziningi. Okusalayo ukuthi uyabe esazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kwesinye isikhathi enze njengombalisi ozabuza umntwana wesikole athi 2 plus 2 yingaki. Ayisikho ukuthi umbalisi akwazi ukuthi 2 lo 2 kukunika impendulo ethini. Ubuza nje ngoba uvivinya wena. Ufuna ukwazi ukuthi wena mntwana wesikolo usuqedisisa usubambile yini ukuthi nxa kusenziwa ukuhlanganisa uthulo thu kuyaphuma. Ngakho-ke lanxa lindoda eyayibuza eyayinothile ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na, ngenye indlela ingxenye wayeseyenzela ukuthi ayi-stock take, wabona abana izinto zakhe kaseneli. Incwadi zamtshela ukuthi kukhona okungayisikho, ngoba lapha kasizwa kahle ukuthi kambe ngabe kwakungubani owayebuzwa. Kungenzakala ukuthi wayebuza abanye abasebenza lalowo mphathi, kungenzakala ukuthi wayebuza lokhu ayekubona kubhala ezincwadini zakhe ezama-accounts ukuthi kuyini lokhu engikuzwa ngawe na. UNkulunkulu laye uyabuza ngempilo zethu, ungayisiko ukuthi ngakwazi, kodwa uyabe efuna uthina sizikhulumele sivume ubana lokhu akuzwayo ngempilo zethu akubonayo nendaweni lapho esihamba khona lalapho esihlala khona lalapho esisebenza khona kuyikho yini. Kayisikho ukuthi kakwazi, uyakwazi, kodwa-ke uyabuza ukuthi lokhu engikuza ngawe kuyini. Asikholeke uNkulunkulu yenza ubana sizihlole ukuze wazi okuyikho ngempilo zethu. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Yabonga kakhulu untungameli Nkomo, ungathini lakusasa kweza bajasixoxa ngokhetho olukhulu oluzayo. Nanku esilakho.
Ngilela umthokozi sinyoni phuma egwamba esigabeni sejumbika okwamanje ngikwele Botswana. Mina into engayigqugquzela ngokhetho selufikile okungasasela ngasuku ingaki nje ukuthi lufike ukuthi thina intsha encinyane sasela amalungelo amaningi okwenza izinto. Yitho kumele sisume ngobuningi, siphakameni ngobuningi bafowethu kobhuti wami labosisi siyevota. Ngoba udube sibhekane lalo lo sonke silukhangele ubana siphila njani, siphile njani. Abanye sesize sikwezinye indawo sikuthi kuyasichaza ukuba kuzona ezindawo lathi siyafisa ukuphila elizweni lethu. So ngiyalicela ngelincenga ngomusa kaThixo, asambeni ngokuningi ukuze lathi sikhone ukuthi lathi sizenzele ikusasa lethu thina intsha. Yinto engayigqugquzela zihlobo zami, intsha asambeni ngokuningi.
Siyabingelela kuStudio 7, sibingelela abalaleli bonke bakaStudio 7, sibingelela bonke abasakazi beStudio 7. Siyabonga umsebenzi enisenzela wona ngokusethulela inhlelo ezihlukeneyo lezindaba elisinikeza zona mihla yonke yamalanga. Ngathi uNkulunkulu angalibusisa liphe amandla, aliphe lensuku zokuphila njalo. Okhulumayo unguHelothi wakaSibanda odabuka eGwanda ngaphansi kophahla lukababa uMasuku. Siyazi ukubana isuku zokuvota sezisondele. Engicela ebantwini bakithi ngathi singaphakama ngokubambana siyekwenza umahluko ngoba konke sokusezandleni zethu. Asisekho isikhathi sokubuyela emuva, isikhathi sesibhekane laso manje ukuthi sikwazi ukuthi umuntu uvotela iqembu alithandayo, abantu bengahlukunyezwa, abantu bengatshaywa, kodwa abantu bavote ngokukhululeka. Siyabonga kakhulu ebantwini bakithi ngathi singasukuma sile sizowenza umahluko. Ngiyabonga, thola ithuba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Intshatshana ezindaba yethu ezemidlalo, uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namuhla.
Iqembu lelenda zilinqobele Black Rhinos nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBaba Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lelenda lokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo. Iqembu leBoso lile miklomelo engamashumi amane lanye 41 ngemva kwemidlalo elishumi lathuba munye ukuthi elihlezi endaweni yesibili elengezi Platinum Stars lona lile miklomelo engamashumi amathathu lesithupha 36. Weminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leTriangle linqotshwe nge-3 ka-1 ngele Manica Diamonds ngaseKipo. Iqembu leSesham litshaywe nge-2 kanye ngele Dynamos ngase Bata kuthi iqembu leWange linqobele yada nge-3-1 naseColliery. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leSpain emdlalweni wenguqu eliphakamise inkezo yokuba zintshantshu zomhlaba jikelele ngemva kokunqoba ele-England nge-1 kanye emdlalweni wokucina kumncintiswano weFIFA Women's World Cup obuqhutshelwa kwele-Australia laseNew Zealand. Iqembu leSweden yilo eliphutshelise endaweni yesithathu ngemva kokunqoba ele-Australia nge-2 kanye ngomgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo umaplane yathi owadlalela amaqembu abalisa elebulawa Wanderers, eZimbabwe Saints kanye leHighlanders uthi umdlalo wenguqu kawusakhwabitheki kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Ngiyathuthi izinga lomdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikizo lihle lanxa ngisiyazivukele ngabuyela khona abafana lapho engihlala khona e-East Rovers lapho. Labe mbukela khona nje akuthi ngayigadela ngithi ngiyangapi, hayi amanga mabi yabe ntamba amanga, hayi ibhora kayise ayisaqina ngabakithi sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale udlala ibhola emthede njalo bengumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqhasa njalo number 11 iyo number 11 lapha ngaqhuba sibili kungayisikuthi vele ngangithanga ngenxa, hayi kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangikwanisa zonke inyawo ngagcina ngingena khonapho ngadlala sibili kwesikhathi abagcina bengithintshwa ngingena futhi ngangena ku-ten lowo wagcina ethathwa ngumoses moyo mina ngaku-8 ku-midfield ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa ugoalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini iyebamba ngiyakhumbula kwenilanga kusasele ibulawayo kelis ngadlala sawina kodwa mna ngisegedini
Funyathi udlale isikhathi eside kuqembu lebulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye lele Highlanders
ukuze bandithathe babe nilande emsebenzini kuthi nxa nisemsebenzini zabona bona be-Saints bona be-Highlanders phandle futhi ngangisebenzi eredithantini abendilanda khona ngali owayendithatha kuqala ngosegedini ahlangihluthuna ngifake emoteni ahambelanga kwaya ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iMahlala United kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo isizathu ngasitsho kodwa hhayi liza kuthi ngilobandlululo kodwa kungasubandlululo kwasuka nje kwahayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu hhayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile hhayi sehluka nale Zimbabwe Center ijoro ngase ngithathwa ngusayilasi Ndlovu ngangena kwahailendaz hhayi ngaqhuba sibili kwahailendaz sidlala la bafowethu laba sebasithiyayo geritaka sesilola umajuda wayesengikhona ngale
Unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ingujoseph Njanji
sike sizwe ezomculo
ungabi mnyama
Mina, funo bongo mam.
Ngithanda ukubingelela uzulu wonke nje emagumbini amanomhlaba okhulumayo ngufundani Ndimande. Ngilananzela ukuthi ngike ngabuya lapha inyanga ezimpalo ezidlileyo ngikhuluma ngomcimbi lo oyenzakala izolo. Lapha kade sivula khona ilitshe, iTombstone, yomculo wakobulawayo uCalvin Nhliziyo, owathiya ngomnyaka ka-2020. Ya sithanda ukubonga kakhulu abantu abasondeleyo basichasa amakhampani amanye akobulawayo asichasileyo kumcimbilwana hhayi uhambe ngomumo sibili kakhulu so hhayi umfokanhliziyo sinananzela ukuthi indoda eyaqala ukuhlabela ngomnyaka ka-96 khonapha kobulawayo elabo 10 years kodwa waduma ngomnyaka ka-2014 elokhu ehlabela kuphela ngoba wayesazi ukuthi akwenzelwe yena umculo azange akasebenzele umuntu so uzananzela ukuthi impilo yakhe yonke ngumuntu ongazange akasayinwe wayengubhosi wakhe kumusic ngiyo wayesayina abantu uzananzela ukuthi imali yakhe futhi wayeyenza entweni eziphathelane lo mculo either wayeproducela abanye izingomo eyenza ama-artworks yonke into nje ephathelane lo mculo yayeyenza so uzananzela futhi ukuthi iflag lakobulawayo ke waliphakamisa kakhulu ke waphefoma endaweni ezinjengabo-Germany ke waphefoma e-UK ke wa headliner sibili khona ngale eBirmingham hayi siyabonga kakhulu liqhawe sibili omele silikhumbule so ngomunye umculo wakobulawayo odlala iqhaza kakhulu zananzela ukuthi waduma ngengoma okuthiwa bebengakhola 2014 lapha aba ngunumber 1 khona ingoma yakhe for over 20 weeks ngomnyaka ka-2015 olandelayo wakhipha i-album okuthiwa That Love Have a Boy wakhipha ingoma okuthiwa Zikhuphani yathandwa umculo wase-South Africa uCasper Nyovest wahle wacela ukwenza la i-remix yala ingoma engenye yakhuphula izinga le-career yakhe kwezomculo so hhayi sibonge kakhulu kuzulu wonke nje emagumbini omhlaba
efadani mane mkhanyelele ingane yami ngezelele imali yami cause I just wanna make a couple of billions.
I think we should kill this one today, man. Black Friday.
Tap into the conversations I'm having with God daily. Yolanda said that I need all my blessings like in a hurry. The way people be dying is scary and got me worried. That's why I'm hustling.
So I'm calling you for one demand. This is not a good day, Lord. You're not a good day. 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 You're not a kumele angene esikhundleni sikamongameli kodwa ibandla lezanu-PF lithi abaningi bafisa ukuvotela umnumzana uMnangagwa siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisayo ngumthembo osithemba uGibbs Dube ngilale
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.